Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuNhlangula 2021 ngoKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abanama mask, I think ngokuspreada i-corona. Ndakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imask.
Abajabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition.
Kodwa abasekela ibandla leZANU-PF bathi ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho laye ukubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulungulu lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. So kulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima abasa wasazi isikhathi esiyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abanama mask, I think ngokuspreada i-corona. Ndakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshele omunye ukuthi gqoke imask. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona lani number e-required nayo kwabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi vele khona le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhalela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba siku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga lekomiti yebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu batshayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo-ke sebeswela ama-customer abo. Kube sokusiza-ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selitshayisa laphana i-transport sisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine bequma ngezinyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela, kuyafana lekugqoka ama-mask, le-social distancing.
Umsekeli womphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo oluwethulwa ngumongameli umphathintambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa obambe osikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izitshezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyaniwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengo Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhipha ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions. Yikho kumele siqale sesikubusisa kunibuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe lama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake alama-antifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njengeSouth Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uye yame uqamele phezu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna bebezavala ingxenye kubo-America labo-Britain. Bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izitshezo zenotho.
Akula mntwana oyisizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota. Siyenze lokho okulilungelo laso kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebelesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esiqhuba khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezihuqela indlovu lezinye. Inhlanganiso yeHapa Cook Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo ohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole campfire.
Maza silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulunguntu, lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu. Labo mpisi nabo bakhona, sometimes nezilwane zinokufika kodwa indlovu kakhulu mangizikhangelele izona ezilombonakala omkhulu kakhulu ngikhuluma nje lonyaka ngikhuluma kunje nje kwa-10 yebhambazi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu
siphinde saqoka njalo ngodaba lolu nomnumzana Ochard Sibanda wake waba yi-game scout esigabeni sebulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi le ndlela yokuthi ama-game scouts labo bona babakhona khona le maitengwe babe ne-transport enough ammunitions ezokwenza i-problem animal control
ugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona okokuthi kuyenzakale khonoko kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilangisa kayisela control yonke into isingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept yikuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulangisa area khona le ku-project area okuyikulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vainolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahluba kakhulu inyamazana endaweni leyo
iinkomo zabo zihlezise emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthweli bekhona kodwa uthola umuntu seyeqile sengale okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube lezinja abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zingazethusa indlovu sezihlela ukuthi zibalekela ngasezibaleka zibeya kithi and futhi ezinye ziyeqe zingene kwele Botswana zisekele umangolwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zasingakuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugethiwe ama-canals lapha amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanaka kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Group Trust ingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo Unothando Pamela Bhulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag stop hunger in Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AIM X Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJango Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono sicalise ezikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Sicalise nje ngezikolo ezingu-2 iplan ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye isikole eseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela.
Kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kulabantu abahlanu asebefile ulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamathumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephendaba leli Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho ukubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplain Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu e-World Food Programme ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintwini. Silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu.
Linjani Dube kustudio 7 kanye nakubalaleli baso istudio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, manengi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu kodwa zininga kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni kwesesikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela uze kuthiwe ngesesikhathi kuyazila udila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo kuthiwa uzoba lomsila wendwangu kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso busisihlaba nje sime ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi. Ngemkhuba yemizi uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnomzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo ukuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe sisitsho ukuthi kusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila njengoba siyesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa nxa isebenzekela itshonele ilanga ingaphandle iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo izinto ezifana nabo sawudo uzokuthwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kusiba lezihlahla ezizilayo uzokuthwa isihlahla lesi asibaswa njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye phosela ukugcina khonapho baba Ngweni
kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo njengokuthi ke ukubiza igama elithile mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitho inyinto kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabo babazala bakho khona lapho layo ulalelo gama so kusukela lapho na njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi le gama elifana likamamazana noma likababazana ake ngifanise nje njengenkosi uChaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nayinatha amanzi yasithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti lapha ibalekela ukuthi ithamanzi amnandi ngoba ihloniphe igama lika mama wayo uNandi
simalapha kuhlelo lobasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sinesizwe ezokholo silontungabele inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kamama kuyinsonto kunje nje ngiyazi ubana bakhona abanye asebelindele ubana balizwe leli lizwi uNkulunkulu asiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni Studio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisemhlabeni liyakhumbula ke kulela isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47 sikhulumile ke kwelindluleyo ithuba sakhuluma nabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya sibananze sibanekekele ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo emzini yabo baphuma baya etempelini labo wakulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya etempelini kasisahlangani labomndeni kuphela kuthiwa baqhubekela khona etempelini besabelana baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu azange bakhethe muntu azange babadlule muntu baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo nye etempelini inhliziyo nye eyokuncedisana ebunzimeni asithi itempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe yiliphi lapho abantu abahlala khona abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela ke isizwe lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu edubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kaNkulunkulu wakuphakathi kwabo ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutsho ukuthi uvelena inhliziyo kalayo bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa omunye wake wathi kimi ngenye imini uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla udla okuseleyo kuze kudliwe izinja kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asile ibhayibhile kalikhulumi into engayisiyo kuthiwa bahlanganyela izinto zonke behla izinto zonke yini izinto ezithinta impilo yabantu nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu basesekhona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ukubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngcono zinuka amakhwapha ikakhulu wena ololutho ongabelana labanye iyabelana labo awulahlekelwa yilutho kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke abanye asithandeka ebantwini ngoba singamagovu uNkulunkulu ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kwena phakade amen
solo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zim. Papo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalaye kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Idale leParliament lisandukwamukela lohlelo. SiloNcube kuhlelo ukuthi asihlele okuningi. Philani ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudalela eParliament bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idalelwe eParliament ayizange iluphathe kuhle ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina iBroadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona kuBroadcasting Services Act ebanika amandla okuthi kube yiba babiza ukuthi kathi abafuna ukuapply ama licenses sisebenga apply. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ay umuzi ilola lo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelele ukuthi khona baamende iclose le eku broadcasting services act okwenzela ukuthi abantu abafuna ukuapply ama broadcasting licenses benelise ukuapply noma ngasiphi isikhathi. Njalo okunye sikhangelele ukuthi impendulo kumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yena le.
Sikhangela udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqhathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kweZBC. Ubona ngani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala ukuba uhulumeni nalokuthi anike ama licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hayi akasebenzi gadalala. Bona kulento yabo abayikhangelele leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama licenses ebantwini ibona abangathi ba balokudlelwano lawo. Hayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna ukubroadcast abanga podcast.
Hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi Philani gciba ingxoxo.
Amagama uma ugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-commercial radio stations ngendlela iqondile ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyenza.
Zukugandaba sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesedlule ngumangoyi kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba. Lingakhohlwi olivalelisayo ngenjabulo igama nguMaigobe. Thokoza omuhle zimbapo omuhle sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungadinwa kusasa. Singakagqibi kuhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wali balisa ngo kipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.